Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 13 kwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amandla okumanyana kukaZulu wesigaba semandebeleni afaka uhulumende ekhoneni aze abuyisele ihawu kubhakane le Joshua Mkhabuko Nkomo International Airport.
Ngombono wami mbona ngani okwenze uhulumende wakhipha istatement esekhuluma ukuthi banike contract or ngithi tender yokuthi kulungiswe isign e-airporting outrage kumbe ngithi kuzonda kwabantu abakutshengiseleyo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ukunqoba kwalo kuma-by elections asanda kwedlula kukhomba sobala ukuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo.
Ngendlela abantwana beZimbabwe abahlupheka ngakhona okubangelwa libandla le-ZANU-PF, akulamuntu ozavotela ibandla le-ZANU-PF ngomnyaka ozayo. Ikho-ke lizanqoba
I-commission ebona ngezokhetho elizweni e-ZEC ithi ngemva kohlelo lokubhalisela ukuvota, abesifazane yibo abaningi abakuluhlu lolu elizweni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ukumanyana kukaZulu wesigaba semandebeleni afake uhulumende ekhoneni waze wabuyisela ihawu kubhakane le Joshua Mkhabuko Nkomo International Airport. Ibhakane elile hawu induku lomkhonto lethulwa kuleli gceke kuyona le iviki kwafakwa elinye elingelalutho. Lokhu kubangele ukuthi uZulu wesigaba semandebeleni avungame ngazwi linye enkundleni zokuxhumana kunye lasemphakathini, okudale ukuthi uhulumende ahlehlele ngemva athi wayethula leli bhakane okwesikhatshana nje. Kwaqatshwa omunye ozabaza ibhakane elitsha elile hawu. Sixoxe lentatheli zindaba uZenzele Ndebele, njalo ongumqondisi wenhlanganiso yezindaba e-site, onguye owethula umfanekiso owatshengisa ibhakane elile hawu lisethulwa.
Ngombono wami mbona ngani okwenze uhulumende wakhipha istatement esekhuluma ukuthi banike icontract or ngithi tender yokuthi kulungiswe isign e-airporting outrage kumbe ngithi kuzonda kwabantu abakutshengiseleyo, betshengisela ukuthi bananzelele ukuthi uhulumende weZimbabwe kabahloniphi especially abantu bangapha esindebeleni. Ngoba ungabala istatement lesiyana sivele nje asilangqondo, ngoba akula muntu ongathi yena ngemva kokuthi isign iliyana ehawu ibe khona for iminyaka phose 13 ebese sithi yena yayitemporali, so bazaphinda beyilungisa. So kuthi bakhiphe isayini etemporali baphinda bayireplacea ngenye isayini etemporali. So bekuyikundlela nje ukuthi bezame ukuvala ulaka abalubonileyo abantu betshengisela nje ukuthi abathabe omba bathabanga ngendlela abangahlonitshwanga ngayo ngohulumende weZimbabwe. Mbona ngani bebesizwa amanzi ngamuntu nje bade sizwa ukuthona komfule ukuthi ebone ukuthi kambe kuyini okunyangakwenza ewea abantu ukuthi bazamphendula bethini. Kodwa ke hayi, uhulumende ukutholile lokho kade kufuna.
Manje ngokuzwa kwakho bathi bazabisela na lona lelana ihawu elalikhona kumbe sokuzafakwa okunye njalo ukuhambelana lalo ihawu?
Khonapho ke kuyahlupha ngoba abakaci ukuthi bazabuyiselani. Remember bathi bona sebenike itender ukuthi kudizayinwe enye isign yona leyo. So singathola nje ukuthi sesilohlupho sebefakile umbuya nehanda airport yakubulawayo kumbe befaka umongameli welizwe kwase kuthiwa airport si Emerson Mnangagwa airport ngoba abantu laba kumele sibananzelele nje ukuthi bona inhloso yabo yikudiliza imbali yamandebele ukuthi nje kungabe la anything amandebele aziqhenya ngayo ungazibuza ukuthi indaba kungayela imali kungela anything kungela sithombe zikamzilikazi kungela sithombe zikalobhengula o amanye amakhosi emathebeleni la ngapha indaba engekho emalini kodwa sjona sibona umbuyane handa sjona sibona iGreat Zimbabwe into ezinjalo so singamangala nje singaba lokungumbe sizathola sesibuyela futhi sesikhuluma ngendaba nale bebuyele enye isayini engelani lokwenza ukabulawayo kumbe emathebeleni ngoba injongo yabo vele ikucitsha imbali yemathebeleni bazimisele bona ngeshona nationalism
uzenzele Ndebele intatheli zindaba njalo engumqondisi wenhlanganiso yezindaba eyesite ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Abanye abagqugquzele ukubuyiselwa kwebhakane leli ngumkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ngesizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabonga baba Christande labalaleli akusoqiniso ukuthi ihawu likhitshwe airport ngenxa yokuthi ubaba uJoshua Nkomo wayekhanya ngani ungumkhokheli omele amandebele iqiniso ukuthi ihawu likhitshiwe nje airport kuzinanzelelwa njalo kucitshwa imbali yamandebele uzakhumbula ukuthi ihawu lomkhonto lenduku kwaba yizo izikhali ezasetshenziswa ngamabutho kalobhengula lapho babesilwa laba mhlophe abamhlophe bephethe izigwagwagwa besebenzisa yonke imbhobho ababelayo ngaleso sikhathi amabutho kalobhengula esilwa evala ngebhetshu uzananzelela ukuthi silayo ibhekhi of lalaphansi silayo ibhekhi of gatade silayo ibhekhi of empandeni layo ibhekhi yasepupu zonke lezi kuyizimpi amabutho enkosi lobhengula alwa khona evikela ukuthi abamhlophe bengasithumbi besithathele umhlabathi ke ukukhitshwa kwehawulele airport Kizan PF government inanzelelile ukuthi thina ke njengemthwakazi Republic Party silibandla elivuselela konke okungabe bekuzokwenza lesiko lethu lemvelaphi yethu osokubonisa sobala ukuthi khona ngempela lathi sinjalo siyayisebenzisa ihawu siyasebenzisa induku lomkhonto ngoba sitshengisela ukuthi siyona kanye insilelani yamabutho ethi inkosi lobhengula konke lokhu kuyasitshengisa ukuthi Zanu PF iyaphanika umsebenzi omkhulu wenziwa yimthwakazi Republic Party ngoba bayazama ukwesula yonke imbali elokwenza lokuthi kubonakala ukuthi amandebele ngobani njalo imvelaphi yethu ingapi uzananzelela ukuthi baqeda ukusifakela imali elobuso kumbe ngithe lepikitsha likambuyane handa okutshengisa sobala ukuthi kufihlwa eyethu imbali ngapha kuvuswa eya emashonaland khona ngale ngoba umbuyane handa uyaphakanyiswa kodwa inkosi lobhengula ayiphakanyiswa
Abanye ngabathi khona uphawu olwesigaba semandebeleni kumele kube indlovu hathi ihawu ngoba indlovu luphawu olukhona la kumanisipala wakobulawayo uthini wena ngalokho
kuliqiniso babugande konke lokhu kuyindlela nje yokufihla imbali yethu ngoba indlovu thina sasisebenzisa lathi njengophawu lwethu lomdaku kodwa ke izekhi yasimisa isithunywe yezanu PF yathi indlovu ingulunye zinyamazana ezifikelweyo kulele leZimbabwe soke akulandaba lihawu akulandaba indlovu konke lokhu kutshengisa imvelaphi yephu kutshengisa ukuthi singobani imbali yethu iyacitshwa ngabomo kuphronyothwa imbali yeZimbabwe ngoba ungadiliza isizwe uthathe iculture yabo uyilahle usiqede yonke into ngalaba bantu njalo sizananzelela babugande ukuthi ngo-2018 iMRP iqalisa ngo-2014 isimboli yethu ibiyindlovu bakwenza ukuthi ngo-2018 sokusele 3 months ukuthi ama-elections afike basitshintshisa indlovu bathi indlovu ingezinye zezinyamazana ezinhlanu eziprotekthiweyo elizweni kungokunjalo akumelanga ukuthi sisebenzise indlovu bathumela ke izekhi ukuthi isitshele ukuthi sekele ukusebenzisa uphawu lwendlovu yikho uthola ikatesi MRP isebenzisa lona leli kanye ihawu elilomkhonto lenduku konke lokhu kuyatshengisa ukuthi izanu PF yesaba ukwenza kwe-MRP ngoba bayabona ukuthi siphethe ihawu lenduku lomkhonto okuyindlela esitshengisa ukuthi sizivikela kanjani singaba kamthwakazi
umnumzana Mqondisi Moyo ngumholi webandla le-MRP kuke kwaba labanye abebandla lezanu PF okuthiwa bathi ibhakane lehawu lomkhonto lenduku akutshengisi ukuba umuyi uJoshua Nkomo onguye owahlonitshwa ngokuthi igcekeleli liphiwe igama lakhe wayengumkhokheli welizwe jikelele hathi isigaba yikho kwakumele ibhakane lehawu lisuswe kufakwe elilenyoni yelizwe. Sibuze isikhulumeli sebandla lePatriotic Front uMnumzana Mxolisi Ncube njalo oyintatheli zindaba ukuthi ulubone njani lolu daba.
Engikubona mina kungalunganga ukuthi uhulumende aphonguvuka ekuseni ejuma abantu ekhupha uPaul lolu abelufake e-airport engazange akhulumisane loZulu wakobulawayo ngoba abantu badinga uhulumende ongazenzeli umathanda kodwa owenza izinto ngokubonisana labantu lokho kuthiwa yi-consultation ngoba lanxa nje i-airport le iligcekele indiza mchina likahulumende kodwa kubalulekile ukuthi uhulumende ahloniphe abantu bakuleyo ndawo lapho i-airport leyo ekhona ngoba ayizimelanga nje yathi dandalazi egangeni kodwa isendaweni ephethwe ngabantu baleyo ndawo iyingxenye yempilo zabantu bakobulawayo kungakho bekufanele ukuthi uhulumende akhulumisane labantu bakobulawayo anikeze lezi zathu zokuthi lolu phawu lukhitshelwani njalo kuzokwenzakalani ngalo.
Iningi lithi ukususwa kwehawu lokho yikweyisa ubuntu besindebele. Uthini wena ngakho lokho?
Ukudelele singakutsho yikho khona lokho nje ukuthi uhulumende kakhulumisana nanga labantu anduba akhiphe ihawuleli ebelise airport. Kodwa angiboni ke mina ukuthi kungani kufanele abantu kumbe isizwe samandebele sizwe sidelelekile ngokukhitshwa kwehawu ngenxa yokuthi ihawu ngesingami alilani lobundebele alilani lensika yamandebele. Yebo sengiyengezwa abantu besithi bona igama lethi Ndebele lisukela ekuthini abantu bamahawu amade kodwa khona ukuthi amahawu amade kubonisa sobala ukuthi akusiwo wodwa amaNdebele abesebenzisa amahawu lanxa nje awabo abemade. Ihawu ungabheka amadolobho cishe wonke aseZimbabwe kuma emblems awo kumbe ngithi mina kuma coat of arms wawo alalo ihawu okutshengisa ukuthi ihawu enda kuphelele eZimbabwe kuphela langaphandle Zimbabwe lapha eSouth Africa la kwamanye amazwe cishe wonke aseAfrica alalo ihawu lokho kubonisa khona ukuthi ihawu liyinsika yeAfrica yonke kungakho angibone ukuthi uNdebele busuke bungene ngapi lapha ngoba nxa sesikhuluma iqiniso uphawu lwamaNdebele olwazakala luluphawu lwenkosi yokugcina amaNdebele uLobhengula yindlovu simazi eyindlovu yikho lokho le dolobha lakobulawayo kuemblem yalo coat of arms yalo lile ndlovu hathi ihawu kuphela ihawu eliku emblem yakobulawayo liqhumekile lifana nje lamahawu angatholakala noma ngapi kukanti ele Harare yilo eligcweleyo lokho kubonisa sobala ukuthi akulani lobuNdebele ubuNdebele sibazi bungendlovu yikho nje sasithi enkosini uLobhengula wena wendlovu kodwa ngicabanga futhi njalo ukuthi okuzondisa abantu kakhulu phezulu kokuthi abalandwanga kwakhulunywa labo ukuthi ibona bavele uhulumende abasamthembi kungakho yonke into ayenzayo lanxa ingela sizathu nanxa ingahlukumezi kangako okwensika yabantu kodwa ngenxa ukuthi kwenziwa ngumuntu ovele engasathembakalanga yikho kwenza ukuthi abantu bagcine sebezondela laloba yini.
UMnumzana Mxolisi Ncube isikhulumeli sebandla lePatriotic Front njalo eyintatheli zindaba ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Uluhlu lwabavoti i-voters roll itshengisa ukuba abesifazane yibo abaningi ababhalisela ukuvota kulabesilisa elizweni lonke jikelele. I-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ithi inani labakuluhlu lwabavoti i-voters roll yizigidi ezifika phose isikhombisa 6.7 million kuzigaba zonke zelizwe abesifazane yibo abakhokhelayo ngaphandle kwesigaba semaswini. ucingo. Isigaba seMatabeleland South yiso esilabavoti abalutshwana 266,581. Kulandele esakoBulawayo esilabangu 270,629. Isigaba seHarare yiso esilabantu abaningi 949,782. Kulandele eseMidlands esilabavoti abangu 764,161. Citizens Coalition for Change lithi ukunqoba kwalo kuma by elections asanda kwedlula kukhomba sobala ukuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Leli bandla libhuqe elezanu PF ngombimbitho laliphinda njalo kukhetho olwenziwe ngomgqibelo odluleyo. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxe lo councillor we CCC wobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Okwenzakale kuma by elections lapho kunqobe khona ibandla le Citizens Coalition for Change kuma councillors la kuma members of parliament inkombandlela yalokho kuzenzakala ke ngomnyaka ozayo u2023 kuma general elections kusobala ukuthi ibandla le Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngadvocate Nelson Chamisa lizanqoba.
Abezanu PF bathi liyazikhohlisa bazalitshanje balibhuqe kukhetho lomnyaka ozayo.
Ngendlela abantwana bezimbabwe abahlupheka ngakhona okubangelwa libandla lezanu PF akula muntu ozavotela ibandla lezanu PF ngomnyaka ozayo. Ikho ke lizanqotshwa lidlile ibandla lezanu PF bamangaleke bona njengoba besithi bona bazanqoba thina simangale bona yibo abazamangala ngoba njengebandla sibhalisile abantu abaningi kakhulu sathi thina sikhangelele ukuthi sibhalise abantu abafika i-6 million ukwenzela ukuthi sithole amavoti eneleyo ukuthi-ke sinqobe ngomnyaka ozayo. Ikho ke labo bantu kesibabhalisile abatsha labantu abevele bebhalisile bazavotela ibandla le-Citizens Coalition for Change ngoba sokusobala ke ukuthi ibandla lezanu PF liyehluleka, umbuso kamnankagwa uyehluleka ngoba abantu sebehlupheka ke ukwedlula isikhathi abahlupheka ngaso kubusa uRobert Mugabe. Sokunzima kakhulu, yikho kangiboni ke ukuthi kulo muntu ongavotela ibandla lezanu PF ngalesi sikhathi.
Abanye bangabuza councillor ukuthi lina njengoba lihlala likhala ngokuthi iZanu PF iyaqilibezela kukhetho linqobe njani pho kuma by elections lawo.
Akukaze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Okokuqala, abamabandla aphikisayo bayalelwa kwenza imihlangano. Abamabandla aphikisayo kabakhitshwa ke kumabonakude kwi-ZBC, kabakhitshwa njalo kumaphephandaba ke kaZulu ke kanjengabo Chronic labo Herald. Ungabona bekhitshwa ke kwimidiya naleyo yestate bayabe bethethiswa bethukwa. Yikho ke inhlelo abazenzayo ke kabakazikhitshwa ke emsakazweni kanti kabavunyelwa njalo ukwenza inhlelo kakhulu ke emaphandleni lakwezinye izindawo eziphandle kwamadolobho. Yikho ke ukuqilibezela khona lokho kokuqala okukhona bese kusiba khona njalo ukuqilibezela ke kuma votes ngaso kusenza i-tallying. Kunengi ke kwenzakalayo ke ibandla lezanu PF laqilibezela, kodwa ke itsunami ekhona ezayo ngomnyaka ka-2023 lanxa bengazama ukuthi baqilibezela soze bakwenelise khona lokho ngoba abantwana beZimbabwe bazabe bephume ngobuningi babo ukuyavota. Siyathembisa abantwana beZimbabwe ukuthi ke phumani ngobuningi lihambe ke levu vota lingavota ke iZanu PF soze ukuqilibezela ngoba iyayibidliwa okumangalisayo njengalokho kwenziwa uLungu eZambia wadliwa nge-over a million. Xa bedliwe over a million kuzaba nzima ukuthi baqilibezele.
Umnumzana Edwin Ndlovu yisiphathamandla sebandla le-CCC njalo engukhansila wedolobho lakoBulawayo. Kodwa ilunga leZanu PF umnumzana Joseph Chuma olilunga njalo le Central Committee yaleli bandla uthi ibandla le CCC liyazikhohlisa.
Nxa sikhangele ukhetho lwalusanda kwedlula solufuna umuntu olukhangelisisa ngelihlo lokukhangela ngendlela okuthiwa ngesilungu i-analysis of figures, i-analysis of the environment or the terrain evoti yangkhona. Lokho ngisho ukubana nxa sikhangele sikhangele ubana i-TPCLA mina eloku ngishitsho lakathi kona kuyafanana le-NDCA iyayivele ikhona naleya ivele ile-stronghold yayo kuma-urban councils kumbe ama-urban constituencies bavele bahlala bengabantu abanqoba khonapho. Kodwa benqoba ngamanamba aphezulu, ama-figures aphezulu kakhulu. Kathesi singakhangela ukhetho oludlulileyo, ukhangele amanamba abo abavotele ngawo, lamanamba ethu esivotele ngawo, uzabona thina lapha kuma-urban constituencies lapha silokhu siphisa amanamba alokhu expanda, okutshengisela ukubana kule nto eqondileyo esiyenzayo, kumbe abantu sebezwisisa okungcono kulalokhu abazwisisa ngako ngo-2018. Okutshengisa ukubana singayala silokhu sisebenza kuhle labantu laba. Banengozi yokubana kulamanye abasibhedlela sebashuthelele wona ngoba sosebenze into ethusha ngumphakathi okhona khonapho lapho abahlala khona. Kanti em-23 bazabona sibelahlekelwe ngamanye ama-contesti akazebelawo kuqala njalo lamanye ama-councilsi akazebelawo kuqala.
Lina njengezano PF baba Chuma livame ukuziqhenya njengokuthi kalinqotshwa kuma by elections. Ilokho okwenzakeleyo kulikhathazi lanxa nje lesithi lidobhile lapha lalaphaya.
Akukhathazi ngisho ngoba yabona ama-dynamics amaningi abasizakala lapha elizweni lokungafika information kusho ebabini ngabe kungokunye kwezinto okubangele ukuba izinto zezimeki ngendlela zale ezime ngayo. Kuningi osokwenziwe nguhulumende lo omusha okababa omnakalo kodwa ukhangelisisa izinto zokwenza lezi ezinhle ezenziweyo ade zingakafiki ebantwini ngokuphelela abantu bazizibona kuhamba njani. Into adivamile ukuthi bekulokhu kufakwa i-testing opposition social media lasebantwini. Abantu abaningi abalaleli i-ZBC balalela ama-registration yanawo anjabo 57 nalani iziningi kuba nolethu bethi baleka ekufikeni kuma-stations abana ngathi sifake umbono wethu njalo sifake abana siyenzani sithingaphi. Kodwa-ke kade ndilokubona ukhima lanila sesingena kusitusele sesingena kwabanye ama-publication njalo sesingena ngakusocial media.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF njalo elilunga le Central Committee yaleli bandla. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi eZimbabwe lilakho kuzithola lisenkingeni kulandela isikwelede senkampani yamandla kaGetsi eyezesa ebikwa isile sikwelede se-$37 million. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe unkosikazi Beulah Chirume owayengumholi webhodi yenkampani yengcingo eNet1 ukuthi abe ngusibalukhulu wogatsha lwezokuqutshwa kwembiko. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Sifinyele ku-Studio 7 salibonani nonke abasakazi abahle. Hhayi, sijabulele ukusethulele indaba ezinhle ezilesiqiniseko njalo manje hayi siyabonga nami ngokwesibili kodwa ngike izwe yami i-voice note la ibalo manje ukuthi hayi siyabongisa ngomsebenzi lo oyenzayo sengathi inkosi ingalikhokhelela isinikeze indaba njengokuba zinjalo. Amen, siyabonga.
Salubonani balandeli be-Studio 7 okhulumayo ngondlovini kolese Botswana.
Salubonani, salubonani ku-Studio 7 libingelelwa ngu-Moses lapha eMawane eGwanda. Mina ngizothanda ukuphawula ngalamadoda abafowethu laba abazibiza bethi ngabe MRP. Hawu madoda, ikhona into engihluphayo ngani bafowethu. Angisali ukuthi lingamandebele njalo futhi singamandebele sinjalo sifana layo yonke imihlobo lapha eZimbabwe. Zimbabwe. Asikho special thina yebo and akekho umuntu o special kudlula thina lati. Kodwa ukwenza kwenu likwenza ngenye indlela. Likwenza kubukeke sengathi thina amaNdebele o esumthwakazi special than any other emhlobo lapha ezimbabwe. Njalo kumele linanzelele ukuthi thina singumthwakazi sibalutshwane kakhulu kudlula lawo elithi ngamashona. Njalo lezi yasikhathe zakudala ezokuthi kuleshona kulendebele kula wathwathi sezadlula kudala bafowethu. Ngakho ngiyalicela alizame ukubambisana labanye abantu sizame ukukhipha uhlupho oluyizanu PF. Izanu PF yiyo uhlupho esilalo eZimbabwe. Hayi ukuthi umshona oro esikanjani. If I'm not mistaken uChamisa enjana gazi ngento zeGugurawundi. Umfana omncane ongaziyo solithini ngalokho lina. Lithi kumele ukuthi ajeziswele izono zabo khokho babo. Hayi akusebenze kanjalo. Njalo bafowethu into okumele siyenze manje ikwakha asakheni singadelize. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani basakazi baka Studio 7. Sani lonke balaleli baka Studio 7 engilithanda kakhulu. Mina ngikhuluma ngilapha eLupane emakhaya sibili. Sithi izanyuke ngabanye abantu sibili. Hayi abethi nje basuphele ukwenza la ilo kuze izanyu ziphelele ngekwenzayo. Ingenye silale basise sibone ukuthi hayi akulaluto 2023. Njalo nqala ukukhula ecabanga sile ukuthi kambe angathi lonye ukusiyathi ku 2023 uzasenzela okukhulu. Wayevele ngaphi ngesikhathi sonke senzelwa ngecampaign yokucela amavoti kuphela. Thina sikudinga ukuthi kalungise ilizwe. Ubona ilizwe lilungiswa ngamavoti ngazokucela amavoti kona lilungiswa. Asikukhanyeli. Phakathi kwesikhathi uyabuzidlela imali. Nxa usudinga izandla khona ukukhumba ukuthi ngiyabalinga abantwana bayengwa ngeswidi emlonyeni. Kodwa ungakuhlihlela iswidi emlonyeni ukuthi kudlile. Hhayi sesiphelile isikhathi zanyu. Esiphelile isihlobo zami. Hhayi selibusile 42 years. Sinakudedelwana. Hhayi sekuphelile. Phumani bo. Phumani maxhegu lidla amabhentsheni seliluphela. Akulalo yedwa omutsha phakathi kwenu. Kumele zimhlophe nke yebula ibimbi. Sonke sayilo. Hayi hlalani phansi makomrade.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7, sanibonani ku Studio 7 okhuluma ngu Jay Moyo. Ngajabula le audio mayingafunda. La nginesikhalazo la labantu base bakozukho kumbe ngithi la labantu bezani PF. Why ma kumele ukuthi baqhathe even ama conductor oyini imisebenzi eminingi okufanele ukuthi ivuke nga sesitshelwa ngabo 5 o level lokuba ngiconductor kudingeka 5 o level liyabona ukuthi into abayenza ngcono bazenzele into zabo ikudelelwa khona lokho sicela ukuthi bake basihloniphe imisebenzi yangabe isiqhathe kuphela kungazange kudingeke into ezinele
ngibingelele kubasakazi bonke abasakazi bethu abahle abasinikeza indaba ezimnandi kangaka. Mina ngingubusani Mika obuya kwesigangatsha. Ngidlulise lami umbono wami lapha kumapolitician. Ngithi-ke asibe niqembu elilodwa sijoyine i-CC silwe nesitha esisodwa singangeni ngapha nangapha silwe nesitha esisodwa uma singala lesitha sethu lesizanu sisinqobe sesiqala-ke ukuvula la maqembu amanye afuna ukuvula ngoba umthetho uyabusukhona ngoba ngigcike kakhulu iqembu lezanu hhayi siyahlupheka kakhulu ngaleli qembu kambe shuwa singaze sisebenzele i-government na amakhombi la emithova sisebenzela i-government bazi khaphaza bayenza yonke into sibili hayi izanu hayi ayiphume ehlulekile sibili bemfuna beka lo umbiko wami uhambe uyozofa endlebeni zakhe nomnankaka uyehlulekile akayehle esikhundleni ayehle sibili isikolo ziyadula asiholi isikolo i-school fees siphezu kwale mali esitholayo siyithole ngaphi imali sidle ini sigadeni masemsebenzini hayi government emnankakwa hayi you must fall down
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Bakwethu, isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amandla okumanyana kukaZulu esigaba seMandebeleni abamba uhulumende ngamandla ukuthi abuyisele ibhakane leJoshua Nkomo International Airport. Ibandla le-CCC lithi ukunqoba kwalo kuma-by-elections asanda kwedlula kukhomba sobala ukuthi lizanqoba njalo ukukhetho lomnyaka ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela viki elithukela. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni.